Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Na kwa zekuse ni mtuagazi ngolwesi sana mshaka 1 kumabasa 2022 igama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhoda ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates kanye lezithupha kubotshwe ipolisa lesotsha ababikwa beyingxenye yesigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. Uzulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolobho kulandela ukubulawa komunye ugogo. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena ku 180 million barrels emagalajini kunyanga eziyisithupha ezilandelayo esenzela ukwehlisa intengo yawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ofisi kamsitheli eka registrar general bazasungula uhlelo lokuphuma ijumo velanda abantu endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla besiyabathathisa izithupha ama birth certificates kanye lencwadi yesifakaza ukufa komuntu ama death certificates. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwenyanga eziyisithupha kusukela namuhla kuze kuyefika umpandula. Uhulumende uthi labo abangelancwadi zokuzalwa kumele basebenzise leli thuba ukuzithola ukuze benelise ukubhalisela ukuvota ngomnyaka ozayo. Abalwela amalungelo labo bakhuthaza uzulu weMidlands lo eMathebeleland ongela zithupha kanye lama birth certificates ikakhulu labo abaphanjaniswa eGugurahundi ukuthi labo bayethatha lezincwadi. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Uhlelo lolu luqakathekile kakhulu ukuze abantu babe lencwadi lezi abazidingayo ezinjengama birth certificate, ama ID izithupha lezo, ama death certificate. Kumele baye khona kule ndawo bafinyelele kulezo ndawo ngokuba nxa bengazange baphiwa leli thuba abantu abaningi bazasala belokhu bengelazo lezi zincwadi. Sikubonile kuvezwa ngaba kwaningi ngama researchers ukuthi abantu abaningi bayilokho okuthiwa stateless, ukuthi akulabufakazi ukuthi bangabantu abayizizalwane zeZimbabwe ngoba abalazincwadi zakhona lokho. Kanti ke singakhohlwa ukuthi umuntu nxa engela death certificate kwenza ukuthi angakungabilula ukuthi azuze izimpentsheni leziyana ezisetshenziswe ngabazali, kwenza kungabilula ukuthi athole i-birth certificate. Nxa engela birth certificate kwenza kube nzima ukuthi athole isithupha, vele kasithole hayi lokuthi kwenza kube nzima. Nxa akutholanga konke lokho angeke abe lepassport. Nxa engela passport kusho ukuthi lanxa efuna ukuhamba sezamele achaphe ngokungekho emthethweni, izinto ezibangela ingozi egcina abantu belimala kakhulu.
Njengoba uhulumende esephuma esiya ebantwini Ncube, ubona esenza kusiba lula yini ukuthi abantu bathole isithupha lama birth certificates? Ngoba bakhona abangelazo lezincwadi abathi kazitholakali kalula ngezizathu ezithize.
Umsitheli kashoza kwenze kube lula lapho uhulumende engafuni khona ukuthi kube lula, ngokuba ikakhulu siyakwazi ukuthi kweze politiki kwesatshwa kakhulu abantu abasebasha ukuthi bangene babe ngabantu abalencwadi ezifaneleyo. Kanti ke njalo uhulumende uyesaba ukuvela kwamacala akhe kakhulu aphathelene leGugurahundi ukuthi izinto ezizakwenza ukuthi kube lula abantu ukuthi bathole lezo zincwadi. Ngokunjalo ke kangikhangelelanga ukuthi uyihofisi likamsitheli izakwenza kube lula kodwa ke sikumele silifuqe leli ofisi ukuthi lenze kube lulu ukuthi abantu bathole lezo zincwadi njalo zibhalwe ngendlela efaneleyo. Ukuphi umuntu i-birth certificate engabhalanga ngendlela efaneleyo asuke lapho kuthiwe kayiHarare into engaqondanga kakungenziwa khona lokho. Akufakwa abantu abakhuluma lolo limi abakwazi ukubhala ngaleyo ndlela kubalekelwe ingozi lezinkinga lezi ezigcina sezikhona. Othole i-birth certificate ingabhalanga ngendlela efaneleyo, i-birth certificate ingabhalanga ngendlela efaneleyo, konke lokho okudingayo kungasabhalanga ngendlela efaneleyo kukuthwalise nzima ukuthi kulungise. Kakwenziwe ngendlela elula, kwenziwe ngabantu abalolwazi, kwenziwe ngendlela efaneleyo.
Kuyini ongakukhuthaza labo abalandwa iofisi kaMsitheli abangela sithupha lama birth certificates ikakhulu nxa sikhangela inhlelo zokhetho?
Ukukhuthaza kwami ukuthi abantu kabasukume bonke baye lapho kuseduze khona ukuthi babhalisele lezi ncwadi bazizuze ngokuba lezi ncwadi ziqatheke kakhulu. Nxa ungela birth certificate awusoze ube lesithupha, nxa ungela sithupha kawubhalisele ukuvota, nxa ungabhaliselanga ukuvota kawuvoti. Indawo yakini lapho khona isengalahlekelwa yi-constituency kugcine solimelwe ngabantu ephalamende abalutshwane ngenxa yokuthi lingarejistanga, ligcine lasekhansilini selimelwe lingasamelwanga ngendlela efaneleyo endaweni yeni isinkulu kakhulu ngokuba abantu abaningi bengabhalisanga. Ngakho-ke abantu kuqakathekile ukuthi basukume bayibhalisela izithupha lezi ama-birth certificate bakwazi ukubhalisela ukuvota. Kanti-ke zonke izinto emhlabeni zitholakala ngesithupha, kuqakathekile ukuthi sibe lezithupha zonke ezifaneleyo, sibe lama-death certificate wonke afaneleyo. Konke okufaneleyo kumele sibe lakho, asambeni ke siye bhalisela lezo zincwadi.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ngempela uhulumende kumele aphe abantu incwadi zokuzalwa ikakhulu emathebeleleni lase-Midlands lapho okwahlasela khona igugurawundi yabulala abantu abanengi okwadala ukuthi abantu ababo lezizukulwana behluleke ukuthola lezi ncwadi. I-Amnesty ithi izakhulumisana lohulumende njalo yethule ugwalo lokusungula lolu daba izolo kobulawayo olulesihloko esithi "We are like stray animals, thousands living on the margins due to statelessness in Zimbabwe." Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo we-Amnesty International eZimbabwe, umnumzana Godfrey Nyoni.
Abantu laba sesikhangele sathina lapha sokufana lokuthi silabantu abangaziwa lokuthi ngabalikhilisi ngoba umuntu nxa engalasithupha engalabirth certificate awungako muthi ukuthi ngowalikhilisi. Kuyinto esithi hhayi kulabantu esingahamba kubo sitshengise ngisho lohulumende sithi nampayana abantu bangikhona ngozibani nabozibani esakubumba konke sakufaka ebhukwini linye okulugwadlana nje okukodwa esithi iripoti yethu. Iripoti le kumele siyilontshe officially yaziwe sesingaqalisa ukusebenza lathi sesibhoda sikhangela abantu ubana igovernment isiyilanda wapha ama-office egovernment sibambe iripoti yona leyo sikhulume lokuthi kuba afekthe njani labo bantu njalo esesithi phezu kwalokho kuyini igovernment okumele ikwenze ukuthi incedise laba bantu. Sasibize ezinye inhlanganiso sabiza abantu sahlangana ndawonye ukuthi sikwazise ukubana kathi kuyini ade sikwenza ukuze ugwalo lolu luphume sibe lalo laba abantu sibanike lolu gwalo officially ukubana hhayi lugwalo esesilusihlolile oluqukethe iqiniso lonke nanti ugwalo lwankhona thathanini ake ndibone lani ukubana la ndisebenza ndilandapha ama-ofisi ngoba i-Amnesty International yona ngokwayo vele imi phezu kokuthi uma ilanda i-government kumbe iyangaphi kumele ihambe ibambe i-evidence.
Njengoba lisithi lilabo ubufakazi libhotabhote kuziphi izigaba zelizwe njalo lithole inani elinganani labantu abangalancwadi zokuzalwa lezi?
Indawo esibhode kuzo ngezemathebelele njengoba nosazi imathebelele le-Midlands yibo abantu aba-afektha kakhulu yindaba yegugurawundi. Yibo njalo abantu aba-afektha yikuthi ama amantombazana lamajaha babethe ibhoda lapha beqonde begoli bese ke ngale sebesiba nabantwana abantwana labase bathatha bathovela ugogo ngapha lawo malayisha akulaphephi umntwana alalo lokuthi ibhethi kulala abantwana abantu sebezebekhula unina ubuyise ngale bhodi ase awuselala bufakazi ukuthi kube ukuthi umuntu lo uyise ngosibani akulalutho so abantu sasikhuluma labo they were 100 kulamachifu akade sibalanda labo labo besikhombele ukuthi nampani abantu aba-athetha into le so yinto ephilayo yinto okumele ilungiswe yinto elihluphe ebantwini nxa siyabe sisebenza ezi-Amnesty International silabantu okuthiwa ngama-activists silabantu okuthiwa ngama-members all these are people konisikhathi abavolontiya ama-services abethi hayi thina sifuna ukuthi silungedise sebesebesebenza la machifu onjengabochifu matema ngabantu abakhangela abantu kakhulu endaweni zakotoloto lakonyamandlovu ngayo kunje nje sikhuluma uchifu matema ubekhuluma ngokuthi hhayi lani Amnesty International umsebenzi olwenzayo muhle kakhulu sicela ukuthi lisibize njengamachifu wonke lapha kumadebeland la sibuthane sizame ukuthi into leyi sizame ukuthi siyilungise sindawonye njalo libuyele esigabeni zethu kwenza ukuthi libabone abantu bangikhona njalo libuye losizo abantu labo bengathathwa ama-numbers angifona kuthatha amabizo abo konke ngibone ukuthi libanceda njani so usinike engathi mina yi-challenge yokuthi every report sesiyenzile but kumele kube lento esiyenza ngama-recommendations ethu ngakuthi siya kugovernment sihambe kugovernment sibahlukuluze lathi kona ngale kugovernment sibahlokoze selukuthi hhayi lingahlale emahofisi ngicela liphume kulo hlupho ngayo
Umnumzana Godfrey Nyoni ngomgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Amnesty International eZimbabwe. Kubotshwe isotsha lepolisa abasebenzela kobulawayo abayingxenye yezigilamkhuba eziyisikhombisa ezibikwazilwisane lamapolisa eHarare ngolwesithathu. Amapolisa ahlasele izigebengu lezi zizama ukuntshontsha abulala esisodwa. Inkundla yeZim Life ibika ukuthi kubotshwe ezine njalo ezimbili zibalekile. Lenkundla ithi abane ababotshiweyo laba nguDalubuhle Ndlovu olipolisa ephumula kobulawayo kanye loPrecious Dube olisotsha laye kobulawayo. Abanye ababotshiweyo nguThulani Maphosa loMichael Khanyiso Moyo. Odutshulwe wafa nguMeluleki Makhalima. Ziyanda izehlakalo zezigebengu ezingamapolisa lezingamasotsha ezibamba inkunzi ikanye lokugqekeza ezindlini zihlomile. Sixoxe lomela iSouth Atone edalele parlamente umnumzana Peter Moyo.
Uyabona into le iyazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba kathesi ngibe nguprocess yokuthi khona ngifake imotion eyokuthi khona amasotsha abalambile, amasotsha abalendlala, amasotsha kabalamota. Amasotsha kabakho emoyeni ngikhuluma ngeAir Force kayikho amasotsha abala impahla ezokugqoka ibudget eyafakwayo ebabeyifuna 142 billion baphiwe ihafu yaleyo mali so into leyi iyazwisa ubuhlungu mnumzana ilizwe lethu selimi esigabeni esibi kakhulu ngoba namhlanje kungathiwa khona kulabantu asebebuyile ukuthi bathathe umbuso yombuso welizwe la amasotsha ayasarenda within 2 seconds yinto ezwisa ubuhlungu yokuthi khona ugovernment kakubone useshiyane lomgabe umgabe wayekhangela laba abantu ekwazi ukuthi khona abantu laba yiwo abagcina ilizwe so kathesi sisengozini enkulu kakhulu amasotsha bayathi indawo bethiwe khona bayozigcina besiyadinga isikhafu amasotsha bahlala endaweni ezingasizo ama-ablution facilities abo kasebenzi last month retired brigadier Mayihlome wabuya le report eParliament sakhuluma ngalolu daba umthuli Ncube kuvele kazwisisa umuntu lo ngangazi ukuthi khona ngumuntu onjani kumbe ngumuntu obona njani azingizwisisi ngakho
Ubu ngaqedwa njani ubugebengu bamapolisa lamasotsha moyo ngokubona kwakho ngoba ziyanda izehlakalo ezinje?
Into engaqedwa loludubo ukuthi kona baphiwe into ezokusebenzisa, baphiwe imali yenza ukuthi kona baphile. Khambe nxa wena ungathi usiya kumabharaki uthole ama toilets kasebenzi, amasotsha bathengisa amaputi, amasotsha bathengisa amajuskani, kungaba yilizwe bani lonelo? Shuwa kathezi njengomzekeliso eMozambique kube lempi ebantu abahlamukileyo ngani, sesencediswa iRwanda. IRwanda engasiyo member yeSADC, thina siyehluleka ukuthumezela amasotsha. Kuyini khonoku esikwenzelwa lapha elizweni? Into engifunda kona yenzwe mina, amasotsha kabaphiwe imfanelo zabo, kabaphiwe izimota zokusebenzisa. Kathi siyacela 2016 ukuthengela izimota lama uniform la konke nje, nxa iyimali ngivela ngikhuluma. So lingaba yilizwe bani shuwa elinje?
Kulolongweni lapha nxa amapolisa lamasotsha efundiswa umsebenzi, yakukho mhlawumbe okumele kutshintshwe yini okungenza babe ngabantu abahlonipha umthetho abangatholakali besenza ubugebengu?
Into ekhona mnumzana ikuthi khona abantu laba batrainwa kudala, they are well trained amasotsha lapha, kabala lutho, kabala mali. Yiyo into ekhona nje kuphela. Zimbabwe Defense Forces is not well funded. It's as simple as that. So into abayenzayo uhulumende, into ayenzayo iyingozi elizweni. Shuwa ngiyakutshela, one day bazavuka laba bantu bajoin ezombuso welizwe, kube ngenye ikhu futhi esizayibona la. Nxa bangayekela ukulimuka, akula robbery ezakalayo lapha eZimbabwe. Kathesi yabengela msotsha, yabengela mpolisa. Kathesi abanye abapolisa bagwetshwe 15 years in jail. Ay, ukubafaka engozini besibabopha, sibayenzani, sibashuta, that's not the solution. Ngoba bonke balambile, kabaphiwe izimali abantu labo. Uminister lo wefinance is the worst minister since independence. Angaze mbone umuntu okareless njengayena lo. Uhulumende lo angazi ukuthi kona uyabona kumbe kaboni, ulele kumbe uvukile. Ngoba you can't compromise isecurity elizwe. Kuyingozi into le. Lawa nje ngama-symptoms into enkulu. Njengoba ngitshile ukuthi kona isendleleni uhamba isimo ukuthi kona sesidlala kubi kathesi. Ngoba into sesiziyenza sibona ngathi kumbe abantu bazihlalele emtuzini bakhohlwa ukuthi nje kungabuyisa funguzane. Kathesi amasotsha kungaba lamacyclone lawa njengaboyilayo, abakhwanisa ukusincedisa, abakhwanisa ukuncedisa i-civil aviation. So kuyini esikuyenzayo? Shuwa sililize yini kumbe sesingabantu nje abaphokwa ngabantu abazihambelayo nje abathathwa ngumoya? Kuyazisa ubuhlungu lokhu mnumzane.
Umnumzana Peter Moyo, ngumeli weSouthern edalele Parliamente. Kunjalo nje izakhamizi zeGwanda zithi amapolisa kumele abhode emalokitshini ebusuku kuze kuse ukuze alwisane lobugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye ugogo elokishini leSpice Corp ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. Walbert Ncube uyalandisa.
UZulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa ama-78 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda, kwathi umzukulu wakhe u-Aaron Zulu walimala kabuhlungu ekhanda ngemva kokuganulwa njalo sesimeni esibi esibhedlela United Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli omufi, yena uthi umgeni udabukile ngempela.
Abantu abathengisa amatamati bayagijinyiswa, bathathelwa amatamati, kodwa laba ababulala abantu vele akathathi. Namhlanje sesisele sizintandani zokucina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siye khala kubani, ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile.
Unkosikazi Duduzile Masilela ungumhlali weSpice Corp Ward 5 Uthi abasavikelekanga lalapho bese zindlini.
Thina njengabomama abahlala kuwat 5 vele sesihlalela evalweni ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya gamula isivalo ebusuku angena endlini azakwanisa ukuthi angigamula ambulale kusho ukuthi ngifana lomuntu ophandle. Security yethu i-acta only nxa sekulomehlakalo sibi esenzakaleyo kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo ngoba nxa umuntu efika gamula isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi lamapholisa vele abengekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo lo osishiyileyo.
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelela amazwi kamasilela esithi izakhamizi okumele ziphumele amaqhinga okuzivikela.
Abanye ngabatshontshela izimota, amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngensuku zanamuhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa aphatholayo ubusuku bonke kodwa kakwenzakali.
Ukhansila kaward 5 umnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base ku-shopping center e-Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane lozulu ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okuthi ingamapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili umnumzana Phathuma Ndinji owes Peace Corps uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni. News Day ithi ibandla lezanu PF selithwalise nzima abasekeli balo abanakanelwa ukuthi bavotele ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-CCC kukhetho lwamabhayi elections. Ikroniko ithi umgcini sihlalo wezanu PF njalo engumphathi ntambo wezomvikela unkosikazi Opa Muchinguri Kashiri uza kokhela uhlelo lokuthanyela esitaladeni kobulawayo namuhla. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umthethwandaba we-Supreme Court kwele Kenya uvimbe imizamo kamongameli Uhuru Kenyatta eyokuguqula isisekelo sombuso welizwe usithi lowo kumele kube ngumlando kaZulu. Umsakazo munye uthi ibandla eliphikisayo kwele Ghana selicele inkantolo ye-Supreme Court ukuthi yesule umthelo omutsha ohlawuliswa abantu abathenga ezitolo ezisebulenjini be-internet osanda kupasiswa yiphalamente. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe uzathela amafutha ezimota angena kumabhareli ayisigidi esisodwa i-1 million barrels nelanga emagalajini esuka ematankeni elizwe ama-reserves phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ukuze kwehliswe intengo yephetulo ledizili. UBiden uthethe leli nyathelo kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota ngenxa yempi eqalwe yiRussia kwele Ukraine. UBiden uthe kusiyaphela inyanga eziyisithupha uhulumende weMelika uzabe sethele amafutha angena ku-180 million barrels emagalajini okukhangelelwe ukwehlisa intengo. ukuhlaziya lolu daba sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika umnumzana Muzobanzincube.
IsiNdebele sakithi laso siyatsho ukuthi ukufa kwenye indoda yokuvuka kwenye indoda. Yiyo phela icapitalism yetesayilanda e-America lapho. Wonke umuntu ungena kubhizinesi ukuthi atshaye imali, awufuni ukuthi ube nguwe oluza imali. So isikhathi sama-oil companies la ukuthi atshaye sibili imali. Sikhumbule phela ukuthi eminyakeni edluleyo i-oil yake yehla sibili kakhulu, le-petrol yehla asathokoza sibili. Kodwa ngizange ngeke ngizwe umuntu oyedwa sithi sizwele ama-oil companies ngoba awenzi imali kathesi ngoba i-petrol ichiphile le-oil ichiphile. Yabo, so into zangkhona zihamba vice versa mfowethu. Kuyafana lesikhathi se-COVID-19 laphana itshayile, uyabona ukuthi abantu bonke babengasebenzi bengelazimali, abaningi besifa beselwa izihlobo. Kodwa ama-companies ayesenza imali ngama-mortuary wona la ayiwe angcwaba abantu. So kwakuyi-business yabo esikhathi abantu besifa, abaningi bona batshaya imali. So yiyo i-FNC yani e-capitalism le mfowethu. Mina ngafika lapha e-America 35 years ago ngama-80s, i-petrol ngayithola i-66 cents. So isikhathi sonke lesi angizake ngiyibone sibili ikhwelile yaze yafika yadlula ama-$6. Lokhu kuyasimangalisa sibili sonke. Kodwa kumele sikhumbule phela futhi ukuthi vele izinto bezivele zikhwela ngesikhathi se-COVID laphana, ngoba kwakule shortage of ama-supplies, ama-into esasizithola kwamanye amazwe especially ngale Asia babevalile ngendaba ye-COVID. So izinto zakhwela futhi lapha ngoba kwakumele ukuthi ama-companies azithole kwezinye indawo. So vele i-petrol ibi yinto ekulokhu ikhwela nje kancane kancane kuze kufike kathesi okulempi le-Ukraine le-Russia layo yasikhwezela futhi phezulu.
Intengo yamafutha ingehla njengoba isizagcwala emkambo nje, sizabona intengo yezinto ekhwele ngenxa kokukhuphuka kwamafutha isehla yini?
Into ekhona mnumzana Nkomo eqinisweni yikuthi izinto zona kazikhweli kanye kanye. Izinto zingakhwela esitolo, asikho ukuthi le mholo yabantu iyakhwela khonapho khonapho. Ukugada amabhasi kungakhwela, ayisikho ukuthi le mholo yezisebenzi ihle ikhwele khonapho khonapho. Mina njengokushilo ukuthi ngisomabhizinisi ngile software engayibhalayo esetshenziswa ngama-commercial truck drivers lapha e-America. So ngibonile sibili last month ukuthi ama-credit card amaningi abhawunsile sibili, abantu bengakwanisi ukuthi khona bebhadale izimali ngoba uyabona i-petrol i-diesel kakhulu esetshenziswa ngama-truck drivers ibisikhwelile sibili. So abantu abaningi abasebenzanga, basho bavala amakhadi abo. So lami njenge-technology ngcwethi ngigcine ngisenza okumele ngikwenze, ngehlisa ama-price, ngatshintsha okungama-formulas. So ngabona abantu asebephenduka futhi. So yikho lokho ukuthi izinto kazikhweli kanye kanye, njalo izinto kazehli kanye kanye. So uzathola ukuthi izinto nxa sezikhwelile ezitolo, ipetrolu ingehla, labo abezitolo bazafuna ukuthi beke betshaya imali mbijana ngoba bake baluza ipetrolu injani ikhwelile. So izinto kazehli kanye kanye, njalo kazikhweli kanye kanye mnumzana Nkomo.
Umnumzana Muzobanzincube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kuKapu eSlovela ohlala eMelika.
Yeah.
Sifa singondongondo hamba lentokazi lapho uAbigail Mabuza bahlabela ke umdumo wepansula bathi bona babakabhoyi basigqibela ke uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. Uhulumende namuhla usungula uhlelo lokubhoda ngelizwe esiyathathisa abantu ama birth certificates izithupha kanye lama death certificates. Kubotshwe ipolisa lesotsha abayingxenye yesigebengu ezilwisane lamapolisa zizama ukuntshontsha eHarare. UZulu weGwanda ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukubulawa komunye ugogo ngomuntu onakanelwa ukuthi ulisela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Na yimi untungamili nkumo.